Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Cha iparty ayikaboni conditions of that contract njalo ayila comment ka test.
Uzulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla le-CCC. Impumela yemhloliso ka-Grade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwezemsec. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla lezanu-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqelayo ebandla le-CCC. Ilunga ngalinye libikwa liphiwe inkulungwane zamadola emelika ezingamachumi amane, $40,000. Abaphathi ntambo bakahulumende baphiwe ingxenye yesigidi ngamunye, i-US$500,000, kwathi abasekeli babo baphiwa inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, US$350,000 ngamunye. Lokhu kufakazwe ngumgcini sihlalo wekomidi obona ngenhlala kahle yamalunga ephalamende umnumzana Themba Mliswa. Kodwa uthi imali le yizikwelede abazayibisela kuhulumende. Okuthukuthekisele ukuZulu yikuthi amalunga ephalamende athethele imali azithulela zwi ngohlelo lolu angani akulalutho olwenzakeleyo wona ephiwe imali kaZulu. Udaba lolu luvumbululwe izintatheli zindaba. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa eloba enkundleni ye-Twitter usole amalunga ebandla lakhe athethele imali. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Cha iparty ayikaboni conditions of that contract. Njalo ayila comment kathesi ngaphandle sike sicungule sibone ukuthi contract yakho ihamba njani. Hayi sizabuya kini sesibalile sazisisa ukuthi bazabhadala njani njalo kwenziwe yini, what is the motive behind, okwakhathesi asila comment.
Umnumzana Felix Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule owake waba lilunga ledale le-Senate njalo okwamanje okubandla le-ZANU-PF.
Njengakubona kuphalamente amaphalamente adlulileyo ama-MPs bezama ukuthi ancedise anikwa amastenzi kwezinye indawo emadolobheni lapho abahlala khona, kodwa okwemali engange-40,000 kube ashe mali encane le, imali enkulu kakhulu leyo. Imali ingathi sikhangele umuntu yelizwe kawuvumi, imali eningi kakhulu leyo. Ukhangele nezimoto abarezithengile uphinde njalo kube sokusika le mali engama-40,000 abazinikwayo ukuthi bathenge izindlu bayenze. Abanye vele iningi labo izindlu balazo bakhona nje ye, abanye bakhona bangalazi, kodwa nxasikunika kuphela imali enjalo yabona ukuthi ilizwe besikhangelathiwa ukuthi abantu umuntu kumele sikhangele ilizwe ukuthi ilizwe lethu kule mali. Singayenziwa ngamanye amazwe awezimali thina njengathi ilizwe leZimbabwe asila mali yokuthi senze izinto ezinjengazeneza. So ngathi mathe ngikhangela sesikhangele ukuthi yabethi sikhangele ukuthi kumele izifrendi zikahulumende zibe yizo ezikhangeleyo lazo zikhambe zibe izimali zelezo ezinjengazeneza. Njengoyaentizethu emaningi kangaka kule laba abanye be-professional representation abakhona phana abanye bangene bengavotelwanga ne-constitution yetendalo. Umntu abantu bakwazi ukuba baningi kakhulu, imali yakhona yokuqandwa yibe iningi kakhulu. 40 times
the number of MPs. Yes, I want to get Konapo. 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 I want to
get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to get Konapo. I want to
Umnumzana believe Gawule lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye eSecholocho. Ibandla leCitizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla leZANU PF izolo ntambama lanamhla ekuseni njalo oyedwa ulaliswe esibhedlela seBinga. Ilunga le-CCC umnumzana Fanuel Gcumazala oyisakhamuzi uthi abanye balatshwe eklinika yesiyabuwa kodwa amalunga ebandla leZANU PF abalandele babaleka egangeni njalo abanye abazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Gcumazala uthi abantu laba bebegqoke amakawuso eZANU PF njalo betshayela imota zaleli bandla ezine kodwa kusobala ukuthi abayisibo beBinga ngoba abakaze bababone njalo bebekhuluma ulimi lwesishona okubangele ukuthi abachayiweyo bengezwa ukuthi bathini. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF eBinga umnumzana Khudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi abe-CCC yibo abahlasele abeZANU PF njalo okuningi abakukhulumayo akusiqiniso. Lithiye indlebe kumsakazo weStudio 7 ekuseni lapho isixoxa khona lomnumzana Gcumazala lomnumzana Msaka bechasisa kabanzi ngalolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamansipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafleti amathathu. Ikhansili ithi izindlu lezi ezibalisa ezisetrejin, Parkhurst leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kodwa abahlali laba bathi ikhansili ayikwazi ukubasusa nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamachumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikhansili kumele ibabekezelele. I-Studio 7 ixoxele isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzisise ukuthi i-council iBulawayo City Council ilama properties ayo agoqela amafarm lezindlu khonoko yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuzakwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonoko ukuthi i-city council kayisebenzise ama-properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobho. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni ye-city council njalo i-city council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi i-city council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini ye-city council kumele abhadale. Nxa i-city council sibona ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa-ke i-city council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke kuleyo ndawo.
Abantu laba abasuswa ikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakoBulawayo bavela bahlala njani khonapho?
Ukuze kufike kulolu daba yikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ekhansilini khonokho kuzafica ukuthi abantu bona lawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili esasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala-ke emafletini lawo e-city council ayiwo nje athe gaqa edorobheni laphana. Kodwa ngenxa yokuthi abantu ba-corrupt uzafika ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlayela maybe masebhabha khonale wasethiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibhenefithe izisebenzi yekhansili. Yikho-ke sesilapho esikhona namhlanje khonokho-ke kubangelwa yinkohlakalo inkohlakalo yikho ukungasebenzi kuhle kwezisebenzi zecouncil ukuthi umuntu uyasubleta indlu kadumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenze. Kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenze epolice kuzikhona vele izindlu zamapolice, nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi. Kodwa-ke nxa sokungena ukuganga uzafica ukuthi kugcina kufike khonapha lapho kukhona kathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isipho sibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi secouncil esingayisiso mnikazi wenu. Usatshela lowo muntu into engayisiyo yikubona ngathesi abantu sebephakathi kobuhlungu obungako ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokuthi. Khonokhana-ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zecouncil bona labana abaphezulu ecouncilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabanisa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa. Ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho aye kuvumela yalo muntu avumelana layo. So-ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi ziyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. IBulawayo City Council ilama-properties amaningi angayenzi inothe kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegole obukhona sigcina sifike kusona lesi simo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana lamabhizinisi wona lawo. Fike ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebhizinisi eceda lapho yena efaka omunye umuntu amthathe inkalakatha yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena asemsubletile semrentisile eproperthini engasiyo yakhe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Impumela yemhloliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwezemsec. Lokhu kubikwe ngumgcinisihlalo webhodi yalolu hlangothi umnumzana Eddie Mwenje namhla. Limpumela iveza ukuba isilinganiso sabantwana esiphezu kwamashumi amane ekhulwini 40.09% yibo abaphumelele kuhle okuyisilinganiso esehle kulesanyakenye ebesingamashumi amane ekhulwini 41.38%. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken weleMelika uthi ngolwesithathu uthembise ukubana inhlanganiso yeNATO izaqhubekela phambili isekela eleUkraine. Amazwe la uwakhiphe ngaphandle komhlangano ababewubuthanele owamanyano wabaphathintambo bamazwe athiyeneyo eRomania. Lokhu kubuya ngemva kwesicelo seleUkraine sokuphiwa imitshina yokuvimbela ukuhlaselwa ngama-missile athunyezwa ngeleRussia. Abakhokhela idale leCongress kweleMelika bathi balethemba lokuthi kuzafakwa umthetho kuyonale iviki ozavimbela ukuthi izisebenzi ezisebenza kuhlangothi labathwala impahla ethiyeneyo abe-freight abebenxwanele ukukhalala umsebenzi mhlaka-9 kampalakazi. Umongameli Biden ucele abenzi bomthetho ukuba benze isivumelwano ngokutshetsha phakathi kwabenjanji lezisebenzi zabo ukwenqabela lokhu kukhalala komsebenzi okungalimaza umnotho welizwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane kuhlelo Diaspora Profile, izizalwane zeZimbabwe namhla silomnumzana Gift Gogo, usomabhizimusi odabuka koBulawayo kodwa oseleminyaka phose eyisithupha ehlala eWashington DC kweleMelika.
Kwase kuwo ndoda zibonile ngangena kuma-inthanethi ngizama ukuthi ngingawutholi engangiwufuna. Ngangena kugruphu ikhosi engayenzayo, ikhosi leyo itwas i-hospitality because bengela maphepha alana athoyo ukuthi i-certificate ukuthi ngingawuyenza lowo msebenzi. Ngase ngena ngayenza i-hospitality, so i-hospitality itwas a 3-week course. Ngayipasa, sengiyipasile ngangena kudinga umsebenzi ngase ngithola umsebenzi e-DC ngangisebenzela i-restaurant eyama-China. So ngasebenza lana e-DC ngasebenza 8 months, akhona kwaba kuhle, ngafunda izinto eziningi ezomelika ukuthi kuyenzwa njani i-food service endlini. Ngahamba futhi ku-training yokuzendla ukudla ukuthi ukudla ma kubuya kuqala kanjani, ku-process kwenzekani, ngalandela umthetho wakhona ngathola isetifiketi sakhona i-food and drug license ngabona ukuthi ha ukusebenzela abantu sometimes kuyanjani impilo ayiyiphambili ngathi ngcono ngizibonele ngibe ngundoda azibonile ngaqala uku-researcha ngangena kulokhu internet nga-aplayela i-license e-restaurant
wawusufuna ukuzenzela manje ukuthi uvule eyakho ibhizinisi
ye ngazivulela ngavula i-Tiffy's Kitchen that is Tiffy's Kitchen Cafe and it's registered online so it's Tiffy's Kitchen at home ngazula i-website bangireplya bacela izinto eziningi ukuthi ngibuya kuphi and bacela nama-license ukuthi waqala njani ama-certificate ukuthi uziqale into leyo ukuthi uzifuna ukuvula ibhizinisi wayenzani ngasenda konke ngomthetho khona emelika babefuna amaphepha ephelele enjalo ngahambisa kwakho
akula kuqhuma amakhona
ye akula kuqhuma amakhona so ngingumuntu nje lami ngaziqale kulibhizinisi ngazi-researcha amaplazi ngathola iplazi elihle elabelungu ngabatshela ngathi mina ngibuya ezimbabwe so ngiyaqala ibhizinisi yokuthengisa inyama ngiyabefuna ukuthi ngithengise inyama kuhlangene konke ukuthi ngivule lokuyi-restaurant kwami okokuthi ngibe ngithengise ukudla engithola khona inyama
ama-customer akho ungathi ngobani abantu obathengiselayo
ye it's amazing because abantu ongabathola belana abaningi bakhona yibo ama-customer abantu asebelesikhathi
kodwaezimbabwe
ye baphuma ezimbabwe bakhona abaphuma e-South Africa ye abanye labo because into leyo ngaphosta ngavula nje i-WhatsApp account ngaphombe ukuphosta ngabhala nga-invite abantu bemzila so kuhlangene bonke labantu basemzilika zi-community kuhlangene ne-organization yakhona nga-invite so they spread the word
okwenza abantu bezimbabwe bakuthakazelele wena kangaka kuyini okuthengisayo
into engiyithengisa kakhulu ehamba kakhulu lulusu ezangaphakathi lamangqina amangqina anyawo zenkomo ayahamba kakhulu izinto ezihamba kakhulu lo msila wenkomo i-okheni izinto ezihamba kakhulu ngoba abazitholi kakhulu especially umsila wenkomo uyadula kakhulu lanama uhlingiswa ezitolo
khona ibhizinisi yakho ungathi ihamba kuhle
ye hayi yona ibhizinisi ihamba kahle angifuni ukuqandamanga lokhu engakuqalayo and I'm getting reviews good reviews on my WhatsApp because i-website yenyama ibingakabi active okwamanje but isazoba active soon engilayo yileyo e-restaurant yokupheka kuphela wena mtrading ukudla angipheka abantu bengangicela ukuthi olusiphekele kanje sizabeya sizothatha sicela usenzele kanje khona kuhamba kahle kakhulu angifuni ukuqandamanga khona uNkulunkulu wanikeza amandla ukuthi ngenze lokhu but hayi kuhamba kahle akukho uhlupho endile cost of living is like ingcono lasekhaya ngiyabathumela okuzwayo ukuthi hayi labo bayajabula
umnumzana Gift Gogo ngusomabhizinisi oyisizalwane seZimbabwe ohlala eWashington DC kwele Melika abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bayemukela ngenjabulo inyathelo lokusungula ukusetshenziswa komuthi wejekiseni ehlatshwa abaphila legcikwane elibangela ingculaza owama-ARVs. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti usanda kutshela idale lephalamende ukuthi ilizwe lakhe seliphe imvumo ukuthi usetshenziswe ijekiseni leli umelana lomkhuhlane wengculaza. Okwakhathesi iningi linatha amaphilisi ama-antiretroviral ARV nsuku zonke udikoloti esithi ukusebenzisa ijekiseni ekuliseni igciwane lengculaza kuzaphathisa ukukhuthaza abantu ukuthi balandele uhlelo lokwelatshwa.
Government is working on introducing the injectable antiretroviral medication soon.
Ele Botswana selizaqala ukusebenzisa ijekiseni ye-ARV kulandela ukuthi ipasiswe ngabalolwazi. Ijekiseni le ithathwa kanye ngemva kwenyanga ezimbili.
Ijekiseni yokulwisana legcikwane lengculaza izathola yibo bonke abangenela uhlelo lokuthola amaphilisi ama-ARV aphiwa mahala ngurhulumente weBotswana. Lokhu kuqala beZimbabwe umnumzana Sifas Chuma ongikokhele eZimbabwe Diaspora Community esithi linyathela elihle elithethwe yiBotswana.
Siyasemukela kakhulu as abantu abakuleadership kudiaspora ngoba indaba yama-ARVs le ibisihluphile kakhulu uyathola ukuthi abantu abagulayo abangama-foreigners especially abakithi uyamela suke lapha gade ayekhaya khona labonkayi kubolupane khatshana elanda nje amaphilisi ephenduka lapha imali aseyichithile yonke imali abayisebenzele siphelele ku transport sike sazama lokuzama ukuthi uhulumende weZimbabwe mayihlawumbe our provide amaphilisi lawa at eborder.
Uchuma uthi njalo ukusungulwa kokusetshenziswa kwejekiseni kuzanceda ekuliseni ukuhozwa kwabantu abaphila ngokunatha amaphilisi ama-ARVs.
Isizasusa le stigma kakhulu ngoba ukuthi uhambe uthwele imbodlela zamaphilisi abantu babe bewukhangela bebuza ukuthi amaphilisi wona la ngawani. So injection ngibone ngathi isizehlisa istigma nje sabantu abathatha ama-ARVs.
Omela inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations UNAIDS umnumzana Alanka Malvia utshele Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abokuza labo bangene kuhlelo lokuthola ama-ARVs. Uthi nombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abadlula inkulungwane ezimbili abakuhlelo lokuthola ama-ARVs.
Migrants are at higher risk and are far more vulnerable to HIV, both because of their race.
Abakuza abasengozini yokungenwa ligciwane le-HIV, njalo abanye abafinyeleli inhlelo zokwelashwa.
Omunye oweBotswana ophila ngegciwane lengculaza, umnumzana Kenneth Mopeli, uthi bayazama kumkhankaso yabo ukufinyelela abokuza ikakhulu abangalamaphepha okuhlala elizweni.
Even if you are not documented, please, and you're not HIV positive, please just get to your nearest, you know.
Akumelanga bayesabe noma bengela amaphepha. Abangeni endaweni zokwelatshwa kabasoke bebotshwe. Abantu ababaphathisayo ezibhedlela ayisibo ma-immigration officers.
Kungakabili esinqumo sokuthi abokuza baphiwa amaphilisi ama-ARVs mahala ngo-2019, iningi leZimbabwe laliwela ekhaya kumbe amaphilisi abo ephathiswa emabhasini lawubumalayitsha. Noma nje sekuphiwa amaphilisi ama-ARVs mahala kwele Botswana, abezempilakahle bathi abanye lokhe bebuyela emazweni abo kuyathola usizo ngoba kulocabangela ukuthi uhlobo lwamaphilisi luyathiyana. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khonale kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyami indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano wenguqu owe World Cup kwele Qatar, lapho kukhangelelwe ukuba amanye amazwe ezwekazi le-Africa alakho ukungena kusigaba esilandelayo njengele-Senegal. Abantu abaningi balethemba lokuthi eleGhana lele-Morocco alakho ukungena kusigaba esilandelayo. Ele-Tunisia linqobe ele-France 1-0 emdlalweni odlalwe namhla. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, sixoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Ungathi kuyathembisa, ungathi siyajabula uma sikhangele iqembu elinjenge le-Senegal seliye lesifika ukuthi liphumelele lizaba yabo next round. Ngakho-ke yikho ebesikukhangelele kakhulu. Baqala umdlalo wabo bedlala ne-Netherlands, banqotshwa umdlalo usuyaphela, kodwa bathe sebesiyaphambili lapho bendlele khona le-Ecuador, njalo le-Qatar batengisela sibile ukuthi isifiso sikhona. I-Morocco nayo idlale kuhle kakhulu, njalo sikhangelele ukuthi ngelinye lamaqembu e-Afrika ku-group yakho, ku-group F yale-Croatia le-Belgium. Uma ungaba phezu kweqembu elinjengele-Belgium, wena uzelile Africa mthimba lokho kuyajabulisa lakho nesikhangelele ukuba iqembu leMorocco yilo elinye elizaphumelela ukuya kwe-next round kufike kwelinye igroup ugroup G lapho kuleqembu leCameroon khona iCameroon ilaboBrazil ilaboSwitzerland leSerbia yento azihambanga indlela esiyikhangelele ikakhulu kuCameroon esikhangele ukuthi hayi lapho izodlala khona imidlalo yabo zamanye amaqembu asebedlali lawo mhlawumbe bengathinza okungcono kodwa okusho ukuthi lokhu benethuba lokuthi baphumelele nomdlalo wabo okokugcina iGhana yebo nje iPortugal umdlalo wabo wokuqala kodwa siyabona ngendlela abaphenduka ngayo ngakho bebesiyadlala umdlalo wabo wokugcina bazathi lokhu benethemba lokubana bengaqhubeka phambili ngakho ngamafitshane siyajabula njenge-Africa ukuthi amaqembu wonke aya kumdlalo wabo wokugcina kulokhu benethemba lokuthi bazaphumelela baye ku-next round.
Sathi-ke nxa sikhangele amanye amaqembu-ke kumbe ngithi amanye amazwe adlala njani Argentina Brazil lamanye
hayi umdlalo we-World Cup isikhathi esiningi ngithimba abaningi babe bekhangele ukuthi u-Argentina, u-Spain, u-Brazil, u-Germany, nabo-Belgium babe bekhangele ukuthi kunapho kuzaphuma khona phela injanti ze-World Cup kodwa nxa sikhangele i-World Cup yakulo mnyaka akuphongi kumele udlale ukuthi uphumelele ngoba ngikhangele i-Germany, i-Germany yenziwa i-Japan bona ngingacabangela ukuthi i-Germany ngadliwa i-Japan ukhangele i-Argentina, i-Argentina yedliwa i-Saudi Arabia abanye laba abathanda ukubheke zebhora abanye kuthiwa sebezivulele indaba zokubheka ibhora ngoba babe khangela ukuthi amaqhimba amakhulu anamabizo amakhulu azaphumelela kodwa hayi kule i-World Cup akula kuthi ibizo lakho umbesimabe wayewina wathi kuhlane nje amaqhimba asethengisele ukuthi hayi njengoba benendimelayo lokhu kusiya phambili ngakhangela iqembu elinjengele-France sekuhle nakhwalifaka imidlalo ingakapheli ngakho-ke kodwa amaqembu amaningi abendimela hhayi kumele udlale sebelitshengisele ukwenzela ukuthi ngiphumelele kuba ngasebenzisa ibizo hhayi
umnumzana Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezomdlalo wenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 okobulawayo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup 2022 ekhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abatshiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo ye-FIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022
Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlaselwa lokuhlukumezwa kwabayabe bebuthene bekhonza abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Singakehlukani sihlobo sikhangelene ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla le-CCC. Impumela yemhloliso ka-Grade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwe-ZEMSEC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla le-ZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMa Gumede uGaino Saidi ngisitha sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.